kusiza aliko na iningi kakhulu futhi silakho esikuzamayo lo hulumende naye usiphathisile anti yabona izulu lakade singathi lithi gqaqa and isizini esiyakiyo izifuyo lazo ziyaphangisa kakhulu ukuthi zingene ku-drought but atleast sokungathi izulu lingathi lithi gqaqa liyazama lo hulumende laye uzame lithi asinike inhlanyelo ekhona we are still trying to plead with them lama-partners awo usually siyaba lama-NGOs asiphathinayo in times like this but we hope ukuthi kuzalunga kukhona imizamo ebakhona lapha lalapho but ayini ngesikeni sendlala esilaso
siyabona njalo ukuthi njengenduna ususungule inhlelo zokuthuthukisa abantu esabelweni sakho zingaletha ububelo yini kusasa ukuthi abantu benelise ukuziphandela
sizama ukuthi senze njalo ukuthi sisungule indlela zokuthi abantu bekwazi ukuthi bezimele bebe lama-skills ezandla ukuthi bekwazi kube ne-economy nje sithole i-information belime ngendlela ngoba indlela ziyatshintsha kathesi njengoba sibona ukuthi umkhathi uyatshintsha
ungasichasisela ukuthi kahle kahle yiziphi lezi nhlelo
i-project yethu esiyenza i-multi-purpose wall i-multi-purpose complex izakugoqela kuyabe kunesiphala senkosi kuyabe kune-computer lab kuyabe kulama-ofisi awe-traditional leadership and then kube le-hall le eyabe ikhona yikho siyenzela khona ama-vocational trainings ethu i-community yethu largely abantu who migrate to South Africa kanye nama-youth ikakhulu ukuthi bekwanise ukuthi bebe ne-skill sokuthi noma usiye South Africa ube ngumuntu okwaziyo ukubazi ube ngumuntu okwaziyo uplumbing or ube ngumuntu okwaziyo amagesi lezi suku sokudumisola into ezifana nalezi nalaba abasalayo bazasincedisa njengesigaba njengoba ngikhulumele ukuthi sifuna ukuthi sizibambele kakhulu into eziningi bazasincedisa kakhulu ukuthi since basebe-capacitated sebene-skill leso ama-development efforts yethu asoze nide ukuthi si-outsource from outside but sibe ne-skill base yethu esilayo in the locality of the community
njengoba ukhuluma ngesiphala senkosi sabona njalo inhlelo zentuthuko ezasungulwa nguChief Dakamela weNkayi ungathi lazo zakunika inkuthazo yokuthi uqhube ezakho esingathi yi-inspiration ngesiNgisi
kwanginika umdlandla kakhulu ngoba ngithe ngikhangela kakhulu ngabona ukuthi i-issue le eyesiphala senkosi ibisiyinto esikhona theoretically kodwa ingasekho practically so ngathi ngihamba khona ngale ngabona ukuthi hawu kanti into le yasebenza sibili yaphila njalo iyayenzakala ngendlela elula njalo ethokozisayo kakhulu kangaka ngabona ukuthi kulesidingo sokuthi singayijimi ngaphandle ma siyenza ama-development efforts lawo
ngezinye indlela wabona kuqhubeka kuhle yini kodakamela njalo ungafisa ukuthi lezinye induna zithathe inyathelo elifanayo
kuqhubeka kakhulu zazi kakhulu kodakamela is a very good example and ngingathanda ukuthi sonke njengezinduna not ukuthi sikophe ngekhaya i-initiative yabo ukuthi bayenza njani indawo le ndawo ziyahlukana ama-resources atholakalayo ngendawo but the vision is the same ama-chiefs inkosi kumele zibone ukuthi abantu banakekelwa bathola kuma-communities labantu abadonsa nzima so it is a very good cause naleyi yesiphala senkosi siyayithatha from endulo we try to incorporate modern things into it but it's a very good thing.